Iqiniso yokuthi iMKD lezanondonga vele singathi ngama fringe political parties eZimbabwe. Nxa bedinga nje kubambana bezinceda nje bona. I-8% ekamagoni ika 2008 yavela kuWilson Ncube, kayivelanga kumayisuka amagoni ngeka Wilson Ncube. Yena ngwakhe uyavela labalandeli abalutshwane kakhulu. Izanondonga phela vele abantu bayazi nje bethiwa khona iparty yangaphi eChipinge. Okuhle ukuthi banikeza ama-voters eChipinge into nje abangayibambelela kwabo. Nxa sikubhelisisa ukubhala emaphepheni ama-polls kuma-social networks lamanye ama-polls ama-figures akhona atshengisela ukuthi ngithi i-P yakusangela iqinile, kodwa nxa singahamba on the ground silandela abantu bekhuluma, abanye bathi hayi i-LBC Green yakowatchman Ncube ikhanya ngathi i-village politics yawo isisebenza. So okwakathesi kungahluba siluthi asaqalisa intamo athi hayi lo kugcine kwedlule lwana.
Umnumzana Makoni uthi lokho bekhulumisana ukuthi bemanyane njalo lelinye iqembu elikhokhelwa umnumzana Ncube.
Sanupem vele iyakhupheka vele kungela manyano, kodwa kukhona ukuthi nxa kufanele kube le-parliamentary majority, kungabi le-runoff, kungabi lokuncintisana ama-presidential candidates amabili ayebephumelele. Kufanele kube lokubambana. Ukubambana okukhona kuzanceda ngoba kuzahle kutshengisela iZanu PF ukuthi vele abalandeli bayo balutshona kakhulu.
Kulokhu kukhethana ngemihlobo
wayenzakale eKenya, kwenzekele eSouth Africa. I-politics as a tribe, ezomhlobo zikhona. Kulabantu abaningi dade ngikhuluma labo abangibhalela izincwadi besithi hayi siyazi ukuthi uWilson Ncube vele umongameli omuhle, uyakwazi ukukhanya ngathi le ngqondo, kodwa njengoba thina sisithi khona ngabantu abangapha emashonalendini bazasekela abanye bathi bazasekela uSongileyo ngoba nguye okhanya ngathi ulethuba lokuthi akhiphe umnumzana Mgabe, kodwa baye besitsho bona off the record besithi hayi angikhona ukuthi kathesi abantu abangale balimajority ingakhiphisa umgabe. Kuliqiniso ukuthi i-tribalism iyabusa sibile eZimbabwe.